Ngikhuluma le studio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso lokusungulwa kwalo umkhankaso omgcina ihlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathudu. Uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqase kakhulu kungakho ke sebesungulelo hlelo.
Abantu basebenzise nendawo zokuhlala bese begcina behlala usuthola ukuthi sokulabomama abahlala ezidaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathudu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lalabantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Labantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwanapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana akala maphepha okuya esikolo. Uthi uyabuza bekutshela ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umkhangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga ale nhlanganiso ukuze ibe losizo kubomama labantwana bonke hathi kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamanengi, amalunga emanengi enjalo kunhlangano kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma ke labo baphumileyo sasesicabanga ukuthi laba basele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa. Ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho ozajoyina.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana noMpumelelo Ncube odabuka eLupane uthele Studio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Chipompofu yena othi le ndlela abangemukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa nayo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umtholela kuma-corridors because uproduce ini i-passport. Okunye uthola ukuthi kulama-test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi kuzabe kulokhu kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale njani ehlale ngobhadalayo.
Phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo inhlanganiso yezim imbokodo ithi izadinga ama-ofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana, kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza i-South Africa yonke. Umgcini ngcebo walenhlanganiso unkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inselo.
Sicela ama-funds ikakhulu bo-businessmen. Sicela usizo lweni kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens, sicela lingasilahli. Of course liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini, liyasiza. Sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay ibhokisani ke lasiza kakhulu. Sipheka iporridge, siphekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. Laku-government sazofika.
Abenhlanganiso yezim imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo. Ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bethiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.